Ukuvala imingcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization. Kuyenzeka e-Americas, kuyenzeka e-Europe, kuyenzeka e-Asia. Kodwa-ke eyethu imingcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezingekho emthethweni baphume baye e-South Africa, baye e-Botswana, baye e-Mozambique, baye endaweni ezinjenge ziyana kuvele kuyasmathwa izinto zivuziswa zingena lapha nalaphana lapho okungafanelanga khona. So ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi. Okwesibili, abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabe saphuma, uthukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangela cooking oil, ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla. Thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume siyayithatha nga i-cooking oil, siyayithatha nga ijikela, siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho. Yikho ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili. Okwesibili, uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus. Uhulumende lo kakhuluma iqiniso, ka-testi abantu ngobunengi obufaneleyo. Ngokunjalo nginesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe coronavirus.
Ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na?
Ukuvala imihlangano yabantu abaningi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho i-World Health Organization isisho, okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile, ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50. Kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. E-Germany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane, okusho phela sebephelela kubaba lomama, kuphela kumbe kumntwana lomama, akusavunyelwa abantu abedlula lokho ngokuba ingozi inkulu kakhulu. Kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu, kumiswe ukuhlangana. Kodwa kusenziwa lokho, ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo engqondo ngivela ukuthi abantu bangabe sahlangana. Sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi usudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efaneleyo ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe-coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abezepolitiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho-ke hhayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isisenziwa umhlaba wonke jikelele, kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 basesephezulu kusadingeka ukuthi abantu behle. Kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi, kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesamanye amazwe. Imizila, amalayini emabhasini akozubukho abele abantu abaningi kakhulu okwedlula i-50, abefika ku-100, abefika ku-200. Kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili, amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso, kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi, ngenxa busa kwakhe kabi kulusizi olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe womtshato kumbe wenkonzo, kodwa besemputshini, kodwa belayinela i-cooking oil, kodwa belayinela ithukela, kuyabe kungumhlangano nalowo. Uza kuvimbela yini lokho? Abesesithi impuphu itholakale njani, ithukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani, ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini, ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.